Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Mudenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabo ngqondo, imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulawa zinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kathesi amehlo kasaboni, ngingumuntu nje osetshone hlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kathesi kangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe ngusobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, mtshina yangakhona kasi alenelanga la. Uyathi uyafikuza sokuthi umtshina onjalo useRichard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngukhansila wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo othi banengi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njengekhensa yona umuntu udla give up, udla zidele ngenxa yokuthi uwakwazi ukuthi ikhensa kayelapheki. Kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwazi ukuthi ahanjiswe noma ayenze ichemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele le North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle, umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange nginokuthaba Dlamini.